Ngesikhathi lesi sama festive holidays kuvamile sibili ukuthi uthole ukuthi ingozi ziyanda owenani elingathi litheke phezulu dlana udlula isikhathi sonke nje. Sibona ukuthi okunye kudalelwa ukuthi kuba ne increase ku traffic kwande kube ngathi sokulanda congestion kube ukuthi nama drivers la abesegcwele emgwaqweni abanye bakhona they are not regular drivers for long distances, so abanye nje mhlawumbe ukukhathala fatigue iyabisi zithathela konke futhi nokuthathwa kotshwala siyake sizwe impela abantu sebebotshiwe lapho ukuthi abanye babo natha mpela utshwala ngesikhathi lesi betshayele futhi abanye beziqhenye ngokuthi bona bangomaqhuzu ekutshayeleni uma benathile. Kodwa-ke okunye nje kuba yikho nje i-recklessness nje egcina sisiba khona, but okuningi kwakhona kudalwa ukuthi there is an increase in traffic volumes and therefore abantu they are more prone to ukuchayisana ukudlula nxa kulelesi traffic.
Phambilini kwalengxoxo uthe wake wadibana lo kuphose kufani okwakungabangela ingozi, ungasichazisela ukuthi kwakuhamba njani njalo waphuma njani kuyo?
Mina ke njengoba nje besixoxa ingozi engacisha ngahlangana nayo lathi kwasekulanda ubona bo 29 December sivelele ekhaya nje eminyakeni nje edluleyo. Awu siyahamba lapha na inkodi ibhasi le overtake, kusho ukuthi dala siyayibona ukuthi ibhasi iyeza kodwa zintathu imoto esiziyeqile sokuseleleyo ukuthi ziyiqedise kodwa uyagijima lo muntu. Sasilower down, yimi engangitshayela ngaslower down to a point of dead still, sengihamba nje very slow kodwa ngoba eceleni kumnyama kula magodi lamatshe ngangisesaba ukuphuma. Ngathi nje selami sengistayi nami sengithandaza imithandazo yami yokucina kuba mvulela ke ile truck esasihlangana nayo wantshungubala ke maybe almost 10-15 meters phambi kwami kodwa lokho ehamba ngesivinini esiyisimanga. So dangerous driving siyake siyibone impela ne overspeeding yiyo enye yezinto ezingabe zibangela khona ukuthi kube lezi ngozi. Siyabacela impela abantu bakithi ukuthi ukujaha sikho kufika bazame ukuthi bareste bezame nokuthi imoto zibe ku-state of roadworthiness kwenzela ukuthi nje kuphephwe abantu baphenduke kuma-holiday bengabaphephileyo. Into esingayitsho thina ukuthi-ke abantu abazame ukuthi uma bezodrive ama-long distances bazihlole izimota zabo ukuthi imota zabo zisesimeni esihle esomgwaqo ukuba roadworthy, bazinike ukuphumula, bazinike isikhathi eside sokuhamba i-traveling time ukwenzela ukuthi bathathe ama-recess nama-breaks batshintshane nokutshayela uma besenelisa ukutshintshana ngokutshayela. And laba abaku-commercial services abalayitsha abantu bakunanzelela ukuthi nakho imali ingabe ijahekile, kuqakathekile ukuthi at least kumbe bathole ukuthi o-driver ba-resta enough baningi enough ukuthi bazotshintshana, kungabi ukuthi umuntu uchayela ekhathele. Umuntu ochayela ekhathele uyingozi ukudlula umuntu mhlawumbe even onathileyo. Siyabonga.